atisendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ekuseni ngolwesine mhla ka 6 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokujeziswa kwentsha yeZanu PF eyethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo.
Kunabantu abaningi kakhulu abathi nxafike sengiwuganga bavele begqoke ibhathi elezamithefu ngabe kwakuthiwa yi-ruling party.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili.
Wonke sasikukhalela abakasini, so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Amalunga ebandla lama-Republicans ngapha kwele Melika avotele ukuthi umongameli Donald Trump engasuswa esihlalweni.
Sebephelisa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophi ithayi, ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sa-right savuthuka asagqokeki begqokeki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana okwenkokheli zogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF ezethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo. Abanye bathi abasakhulayo laba bazithathele inyathelo lokuveza inkohlakalo kuleli bandla bengathunywa ngamuntu, kodwa abanye njalo besithi mhlawumbe zikhona iziphathamandla zaleli bandla ezibaxhasayo ukuthi baveze amagama abanye babo. Emhlanganweni wedale lePolitbureau yeZanu PF izolo ntambama, omnumzana Louis Matutu, Godfrey Senengamu lo Pupurai Togarepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yacebisa ukuthi umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kudakwashe Tagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe, umnumzana Tafazwa Musarara, lomnumzana Billy Rottenbush wenkampani yeGreen Fuel, bathi balamacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. I-Politburo ithe lanxa ingasekeli inkohlakalo, kodwa ngokwethesa umnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala, abathathu laba batshengise ukungahloniphi inkokeli yebandla. Ngaphambilini kokuxoxwa kwabatsha laba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma othe usekela inyathelo lokuvezwa kwabo inkohlakalo.
Endabeni yemnotho elizweni lezi le ndaba yama-sanction ekhunjwa ngayo bese kusuka le ndaba yona leyi e-corruption eyenziwa ngabanye bethu khonapha izalwane zeZimbabwe. Ngenye indaba ekhona uyathola abantu sebebhizinisi besenokuvikela belwela abantu abana, uzibe ukuthi kanti kukhona likutholayo yini lazi laklabalala kangaka abantu bekhuma. Akukhangeli sike kubonakale nxa kukhona okukhona kulungisa indaba, ngoba asuke sithi kona ngapha sibe sikhayele ngendaba yama-sanction iqakathekile sibili, kodwa thina lapha sisoda siyenzani? Asikude senokokubana yikuthi into zenge zihambe. Ngiyakwazi amanye amazwe afaka uma-sanctions, kodwa ngenxa kuthi bona bazenzele into zabo kuhle bakhiphe ukudla okudla njengeyi-China. I-China ilamanye imbazwe amaningi izinto ye-America abasakwenzi kakhulu abantu bakhona ngale, ngoba bayakwazi na ungakwenzela okungabanjwa ithenziso impilo yakho ehambayo. Suke kwethusa umuntu into ayethuka esabe izinto ezinjalo. Kazi ngifisa ukuthi ngabe lapho ithi iyafika esigabeni sezinto ezinjalo, kuna ngamuntu angabanjwa esenzinto ezinjalo qoma ikhanda kuphela kuphele lokwana. Ungabona sikwenza khonoko, hawu uzabona kuyaqala ushinto ihlela.
Basola ukuthi kuyabe kulwiswana kulabo abaphethe intambo zombuso, ngakho abantu bese bephonga ukusetshenziswa nje, kuyikuthi bona baqopheni abantu ngcono bengayingeni le eyomdeni.
mina mbona ambona kanti ngemdeni bana bana ukhuphe silalo kuna abantu abaningi kakhulu abathi mina sibese ngiganga bavele begqoke ibhathi elezani phezulu ngabe wathi ayiruling party umuntu angakazi yabi angene inhlangano ohoda nje ngisho oseli kumbe district yakwazi lokho slogan sithanga ngamfaka phambi ukuthi awushayi slogan zethu ezani phezulu uyalijumayele ayini kodwa nxa sheyona nguye abegqoke azathungise ukuma special designer sibe ibhathi ihembe amanye azathungise lebhruge elezani phezulu unxa ehamba uzabhozuthi ngalo umuntu lo usamhlomoni ngenabe yena sefuna ukudla ngakho andabo so asiyo ndaba ekuthi mhlawumbe ngokomdeni but yindaba yokuthi bona kunabanye abayizimali ngendawo zomhlangano abantu bomhlangano bona ngabe sisibili babathwele zima babadubeka bayayiswela impuvu baswela amafutha baswela konke okana le mali bayaziswela ebhenki yiyo abantu bomhlangano kahle kahle bona laba laba abantu yena umuntu ahambe yothatha ikhesi enkulu kangakanani wena ngapho uphiwa 300 ngezinye and i-300 yakho wekhathi uyisweli yibo abantu abahlisekela umhlangano lalapho
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekwobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo sebenza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili ngoba bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhulumende kumele akhuphule ababalisi njalo ababhadale imali elingana lamakhulu amahlanu amadola emelika. Isiphathamandla senhlanganiso le ezansi emandebeleni unkosazana Melissa Chingwanangwana uthi ngokwehluleka ukukhuphulela ababalisi uholo uhulumende ubulala ezemfundo.
Thina njengamalunga awe-athi sivumelene ukuthi asize siyemsebenzini ngoba asenelisi yemsebenzini imali abathi bazasinika yona ayenelisi ukusiphilisa and kunje lapho esathuna khona ukuhola imali yakhona seyahle yaphela so siyehluleka ukuthi sibuyele emsebenzini ngcono sibe sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili ngoba konke sasikukhalela abakasiyi so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Uhulumende selike lamazisa yini ngaleli nyathelo?
Vele lapho esaqalisa khona ukwenza kungayi emsebenzini sakwenza wabakwazi ukuthi yikho esifuna ukuyenza ngakho futhi ukuthi sithi sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili sabe senzela ukuthi bona bayabese umuntu engakeli kuya emsebenzini ngemva kwamalanga angu-14 umsebenzi uyaphela so lathi sibatshengisele ukuthi umsebenzi siyawufuna kodwa nakho siyakhala sifuna imali ehambelana lomsebenzi esiyenza.
Udaba lweholo siyazi kwaba lokukhulumisana lagcina livumelene elakuvumelanayo lanxa nje kukulutshwana ungasichazisela ukubana elakutholayo khonokho kwenza leneliseni empilweni.
Thina akuna kuvumelana esakwenzayo isivumelana esenzayo i-Ethics Council sayenzwa ngamalunga amalutshwane abanye bonke babengekho amalunga anjengathi thina be-athos labe-pto zethu sasingekho so isivumelano esayenzayo thina asivumelani laso ngoba sasingekho siyenziwe so kunjalo nje asivumi ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asizange sivume imali naleyo abayikhulumela nayo e-Victoria Falls.
Ebazalini abangathi mhlawumbe ngokungayi emsebenzini liphazamisa imfundo yabantwana ungathini kubo?
Isimo sesikiso khathesi akusavumi ukuthi sibe sokhe semsebenzini siyavuma ukuthi kuyaphambanisa abantwana kodwa sekuthi ukuthanda kwethu asenelisi ukuhamba vele emsebenzini kunje kuzafunakala imali zokugada lezokudla ngeke sihambe sibafundisa abantwana abangikhona silambile singela zinto esizidingayo thina so kuyasihlupha lathi ngoba singabazali ukuthi abantwana kuyabaphambanisa imfundo zabo kodwa into okumele siyenze ukuthi izinto zibe ngesimo.
Kuhulumende akhona amazwe elingathanda ukuwafikisa kuyisa
sinalokho esikhala isicelo sethu sokuthi sifune imali yethu siyiphiwe ilingane lemali esasiyihola ngoSeptemba ka-2018 besithi sifuna imali yethu ngemali e-America i-$500 kumbe ilinganise le-interest esithembisa zona azenelisi ukuthi zisiphilise ngoba yathi kunje besinikela le ncane izinto ziyahle zikhwele futhi so kungcono ukuthi besinike imali lokhu esikucelayo $500 kumbe elinganisiwe nge-interbank rate.
Lo-ke Nkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni ama-Gamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwe ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba kabalamali. Ababalisi besilisa kumele bagqoke amabhulukwe agqokwa ngabantu abasebenza emahofisini lamahembe lamabhatshi nqabe lawo. Abesifazane labo kumele bagqoke izigqoko ezibenza bahlonipheke phambi kwabafundi. Amajini lamateki akuvunyelwa. Kodwa iPTUZ ithi njengoba ababalisi bengelayo imali yokuthenga lezi mpahla, sebezagqoka yiloba yini okuvimba ubunqunu babo. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso uNkosikazi Nobuthula Hlabangana.
Siyanzelela ukuthi abaningi bababalisi sebesehluleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifayi ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ezithengiswa ko-Edgars yabe sishuthi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalments ngesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifayi ukuthi ungathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebetheliswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophe ithayi ikanti amahembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokekile ugqokeke. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kade sabenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini ngamakhakhi okuyiwo kwangawufuna ukuthi igqoke kuwo yizo ezilastayo yizo ezigqinde yizo ezihlala isikhathi eside asila-allowance yempahla njengabonesi ungananzelela onesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba be-ZTF balabo-uniform allowance izinto ezisathile banika imali yokuthi bathenge thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kobo-topisi labo Edgars izinda ko-power cells ukuthi sithenge othisha somele beye kokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zoke emsebenzini and ya thing that's not right for professional.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa.
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athi singama-600-700 bond ungananzelela ukuthi kathesi loku isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sifola impahla zona lezi zakhwela anti kathesi nje siyi-600 ngoba sikola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sibe sikwerede silabo-metal aid silabo-nyarazo so vele imali yena leyo abesithele kusalari ami ayikwani ukuthi mnangingene ko-Edgars ngithenga isigqoko.
Lo-ke Nkosikazi Nobuthula Hlabangana, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umthethwandaba weNamibia walile ukwesula impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe nyakenye ngoba abaphikisayo behlulekile ukuveza ubufakazi obukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kusetshenziswa imitshina yalezinsuku eyasetshenziswa ukuvotisa kweleNamibia. Iphephandaba le-Herald libika ukuba kuzasungulwa uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo ngokudla kulandela imbiko ethi abanye babo baya esikolo bengadlanga. Yeah, okwamanje ke balaleli ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kulu imlayezelo elisithumelayo na nge WhatsApp kunombolo ezithi
+1 202 465 0318. Kuyazwa mpela abanye bathi kanti siyalamba, abanye bathi ye amanye amazwe angenele. Mina ngombono wami bantu akula amanye amazwe angangenelela, especially la mazwe aphesheya, maybe UN. Angeke ingenele UN makuthina abahlali beZimbabwe singasukumanga. Kambe bantu bakithi kuyaze kube nini sihlupheka kanje? Kuyaze kube nini mpela? Yebo, okwemfundo abantwana bafundi kodwa ke abanye bafunda ngapha eGoli bayithola imfundo, kodwa zibuze ukuthi abantwana bazofunda nasebefundile bazozithatha phi incwadi zokuthi like ama-permit, like ama-ID yokuthi besebenze la, yabona loo nto. So vele kufana nokudlala nje, nabantu bakithi mbonani isikhathi esifikile sokuthi azi kusiya ngami noma ethange ngifazi, isikhathi sokuthi ngabo abantu bagaxa amajazi kube enough is enough. Kungabi ne-strike sokuthi namhla kule-strike se-3 days sine, kube nje i-strike nje kuliwe once. Ngoba i-government le bantu bakithi amazamo okugcina yathatha umbuso ngempi, angeke ivele nje inikeze enye iphathi kanjalo nje ithi yini, angeke lokho. Labo basibokola ngesikhathi sabelungu babona ukuthi siyahlupheka bangena empini, lathi isikhathi sethu kathesibanda ukuthi sesihluphekile kwenini, asingenele empini once. Ngiyabona,
ngiyalibingelela kwi-Studio 7 Mandlovu osenkayi ku-Ward 25. Ngiyalibingelela kakhulu, ngiyathaba ukuthi sihlangane ku-2020 singabaphilileyo. Ngilesicelo la njengomzali, lesikolo sethize labo ehlanganisa u-25 no-24. Isicelo sethu esikhulu bantwabethu lezihlobo zethu eziku-diaspora, isikolo kasilamanzi njengabazali, siyacela siloku silele okukhulu kakhulu. Abantwana balamanzi, abantwana bakhona abahlala esikolo abalamanzi, amatichara kaalamanzi. Sibe sicela izandla zenu bantwabethu eliphandle ukubana lisincedise kubhore amanzi ezwe labo. Ngingumama osemzwaphansi, umama Mandlovu. Ngithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho, bekhanya ukuthi abaphathanga lutho kodwa isifiso balaso. Njalo ngithanda ukulitshela khona, abantwana benze kuhle kakhulu imathebelelenje nodi yonke inkayi, isikolo sibe ngunumber 1. Ngiyabonga, ngingathaba kakhulu nxa lingasixhasa.
Okhulumayo ngo-Kristen Mbethu. Ngithanda ukukhuluma kumelana lokutshintshwa kwegama le ePhilandaba Clinic. Ngikuzothoka kwenziwe yiBulawayo esikhathini ebelipha igama elisha elithenjiwe lesabi. Kuyangimangalisa ukuthi bona wayiphi, kungani betshintsha igama futhi elesibi. Phela sazi i-history yePhilandaba futhi baze bathi iPhilandaba wakusukele kuphi. Kanti okufunakalayo ukuthi kube nenkinga, but inga i-population nani labantu selikhulile kakhulu, baningi amaklinika ashoda, but ziyafunakala amaklinika. Kanti wona kungani bengakhe inklinika entsha bayiqambele lo gama elitsha lokubana bashintshe amagama? Lokusalayo ukuthi sizosuke sishintshe la malokishi, sizozothwaya kusenampopho, siyoqambele igama. So kumele sinazele into enjalo. Kukanti sibesesikhalele bona bakhe ilokishi elitsha, abantu bethole indawo zokuhlala, baqambe igama elitsha. So sicela lapha abantu bakithi bangani bakunanzelela kuyinto le, into eqathile iklinika entsha efunakalayo.
nothi igama. Yebo.
Salibonani ku Studio 7. Mina igama lami Adolf Shaba. Ngiyabonga ngokusipha ithuba. Mina indaba engifisa ukukhuluma ngayo indaba le Politic Bill meeting kade yenziwe yizone PF. Batshengisa ukuthi bona ngokwabo abafuna ukulwisa i-corruption. Ngoba ngabalwisa i-corruption for these 2 years mina ngakwe ngu-president ngaba khona sebeboshiwe. Manje lamanje akula muntu obotshiweyo, akula muntu obafakwa ekhothi nje, ikhothi iziphruvele ukuthi lo muntu akanalo icala. So utshengisa ukuthi vele abangane babo badla labo, asazi ukuthi kuyosisaphi. Kodwa nje siyabonga abafana i-Youth League yeZanu PF itshengisa ukuba nesibindi sokumelana labo. Noma nje bekhuluma nje ukuthi ungaba kule sandla soboya, kodwa hhayi into abayenzileyo itshengisa isibindi njalo. Sethemba lokuthi ma eZimbabwe ngaba labo abafana abaningi abafana nalabo into abayenzileyo, kuyathi izwe lethu liyafika kwesinye isitage.
Lawa-ke ngamazwi nobalaleli bethu eliwathumele kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli lisithumele imayezelo emfitshane engadluli yona 2 minutes ukuze senelise ukuthi sidlale yonke esiyitholayo kini. Njalo lingathuki, likhulumeke okusenhliziyweni yenu, lingathuki, likhuluma kahle. Siyabonga. Yesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Amalunga ibandla lama-Republicans awedalele Senate elangapha kwele Melika izolo avotele ukuthi uMongameli Donald Trump angasuswa esihlalweni ngoba kalacala lokuzama ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukuthi akhankasele ukhetho oluzayo olokudinga uMongameli. Idaleleli livote ngolwesithathu ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi impela uTrump wayefuna ukufumbathiswa na uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Amalunga ama-Republicans avimba abafakazi abambalwa abagoqela uMnumzana John Bolton, kwayengumcebisi kaTrump waloba ugwalo lokuthi uTrump ulecala ukuthi laye ethulele idale le-Senate ubufakazi obuphathelane lalolu daba. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe nengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dan Moyo oyisizalane seZimbabwe.
Ukuthi ukuthi lakhona vele into esiyilindele ngoba besazi ukuthi ngendlela ama-Republican abambene ngakhona ukuthi uTrump engakhitshwa esikhundleni, ngoba vele sibona ukuthi kutshengisa khona lokho ukuthi abasoze bamkhiphe. Kodwa I think ukuthi kuzodivide ilizwe lethu leli, ngoba abantu abaningi bathi kanti umuntu lo kusho ukuthi yena usephezu komthetho yini ukuthi uyakwanisa ukuthi enze amacala engagwetshwa. Abanye abantu abenza amacala amancane ukudlula wakhe basemajele. Sibona even abanye ade besebenzela ijele ngendaba zokuthi either baqamba amanga e-Congress or kukhona ubugereka ababebenza on behalf of yena uTrump. Kodwa yena uTrump nanka ama-Republicans asemkhululile khona manje, abanye babo basejele.
Siyabona nje kulabanye abakhuluma besithi khonokho-ke kungalimaza kakhulu indlela okubuswa ngayo kwele Melika kulokho kuthiwa yidemokhrasi, nxa ukuthi njengoba-ke sokuthweka lakuqala. Wena ubona zani kutshoni sibili kakhulu nxa usungajula nje ngamafitshane?
Hayi, khona idemokhrasi seyibuyilimazile kakhulu idaba lolu lwe-impeachment, ngoba abantu balapha bakholelwa kakhulu ukuthi akula muntu ophezu komthetho. Kusho ukuthi ngendlela idemokhrasi erana ngakhona asingeke siyifanise le ndlela maybe iRussia eranwa khona nguPutin onguyena umntandorephiso. Lapha yindaba ludaba lokuthi upresident akusiyo nkosi ukuthi wenza umathanda kula ma-checks and balances akhona. That's why abayibona ababhala i-constitution yanana benza kanjalo ukuthi upresident kube lama-checks ukuthi kube lelibandla ele Congress elikwanisa ukuthi hayi lichukuta indoda la usuphuma esporweni la ende Mexico idemocracy ayifuni lokho. So lapha sesibona ukuthi ama-Republicans asekulahlile konke lokhu okokuthi kube laleyo opportunity yokumake sure ukuthi upresident akenze umathando.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonapha kwele Melika edolobheni leVirginia. Ingoma ka Novio Seagull intombazana edabuka kobulawayo isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana kwenkokheli zogatsha lwabasakhulayo bezanu PF. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lingenelisa ukuthi lilalele njalo uhlelo lwethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.